Ababali zemaphandleni besabela begida betshaya ingungu befuna umnumzana Mthuli Ncube agcwalise izifiso zabo zokuthi bahlawule isikolo ngedola leMelika. Ababalisi laba basuke edolobheni leMtare mhlaka 9 Mpalakazi betshengisela ngokuhamba ngenyawo beqonde eHarare, lapho abafike khona namhlanje belezikhalazo ezithile ezigoqela ezeholo zokuqonga kwentengo yempahla yokudla. Omunye walaba babalisi obetshengisela unkosazana Sukoluhle Ndlovu owebubi uthe lobanje behlangane lenhlupho ezithile kuhambo lwabo besuka eMtare besiya eHarare benelise ukushiya incwadi yezikhalazo zabo.
Thina sisukele siqalele eMtare lapha besile conference yethu ye-Abama Pedagogical Teachers Union of Zimbabwe. Saqala sisuka lapho-ke sahamba ngenyawo indlela yonke sisuka kwaMtare sihambela ukuthi sifuna ukuthi imali yethu esiyiholayo ibuye ingama-US dollars akhona ingamabhondi ngoba amabhondi asasekufanele entweni esizenzayo ukubhadala ama-school fees ukuthenga ukudla. Just into ezincane nje esizifunayo empilweni yethu ayisakwani imali. So ukuhamba kwethu njengokuhamba khona ukuthi sihamba ngenyawo sihlangane lenkathazo eziningi kakhulu. Inkathazo yokuthi kwelinye ilangazi sihambe sisefekelani singadlanga lutho. Umkhathi bekutshisa kakhulu uke sike sinethwe kodwa abantu banjani abantu baqhubekele phambili bahamba. Okunye okusukumeze kakhulu yikubotshwa ngamapholisa ngoba sibotshwe kabili. Okokuqala sibotshwe sisemarondela bathi besinjani besisenza umsindo kodwa sese sisiye enkantolo yafika yathi hhayi abantu laba bayekeleni bahambe abakuhambelayo kunjani into elungileyo.
Omunye njalo walaba babalisa unkosikazi Christine Dubane owebulilima uthe bazaphenduka mhlaka 7 Zibandlela ukuzelala emahofisini kaMthuli Ncube nxa izikhalazo zabo zingagcwalisiswanga.
Lapha sizeletha i-petition kuminister of finance uMthuli Ncube. Sinesicebo sinezikhalazo zisize silavunde ngamatishaso amatishe emathathu. So sizoswela nje asinike imisolo yethu nayinaesikolenasikolele ama-onr ayisisakhona sisathe
Ababalisi laba baphinde basola isimo salapho abake babotshwa bavalelwa khona bexwayisa uhulumende ukubatshiya umkhuba wokubopha abantu abathengiselayo kodwa baye izikhalazo zabo ngoba sebephila nzima sengathi abafundanga. Ngemva kokuhlabela nokugiya okwamakhola amabili ababalisi laba benelise ukushiya incwadi yabo uMthuli Ncube yezikhalazo ezimbalwa. Okukhulu abakade bekucela yikuba bahole ngedola leMelika befuna ukubhadala imali yabo yebhonus ngokugcweleyo lokuthi kuvalwe ukwehlukaniswa kwemali yama-RTGS nama-foreign current account FCA. Bafuna njalo ukuba kukhitshwe imali yomthelo yesilinganiso sokulibili ekhulwini 2% kudola lodwa lapho umuntu ethenga. Ababalisi laba bathe nxa izizo zabo zingagcwalisisanga bazakuthanisa abantu abaningi ezitaladeni ukuze lokhu kugcwalisiswe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingukhipho libhebhe.